isendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Linga lichona njani izulukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngomvulo mhlaka 25 Nhlangula 2018 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje
hlosi kakhulu into leyo bevele kumele ingayenza khale lapha eZimbabwe, into leyo izange eZimbabwe and asikhangelele ukuthi yenza khale again.
Ukunabantu ababili abalimele engozini yokudubuka kwebhomba emhlanganweni weZanu PF enkundleni yeWhite City kobulawayo ngomgqibelo. Abe commission ebona ngezokhetho eZimbabwe Electoral Commission iZEC bathi ugwalo lwabalelungelo lokuvota elevoters roll lalobalungela mfanekiso yabantu lumqotho njalo luthembekile.
Uqalise umbangazi emncane sibili eleminyaka elithumi Chianga Lumbili ngo-1962 bese vele sephakathi kwezaphu. Usuka lapho wagcina esejoyina ibandla elalilitsha ngaleso sikhathi iZimbabwe African National Union ZANU August 1963 engomunye wabasunguli baleli bandla.
Lamhlanje sisungula inhlelo zethu lapho esikhangela imbali yabancintisa kukhetho lwalonyaka. Sizaqala ngomongameli Emmerson Mnangagwa. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha eStudio 7. Kulabantu ababili abalimele kakubi engozini yokudubuka kwebhomba emhlanganweni oZANU PF enkundleni eWhite City kobulawayo ngomgqibelo asebefile esibhedlela ngenxa yamanxeba abawathole kulesi sehlakalo. UBathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Umphathintambo wesibhedlela sempilo umnumzana Leonard Mabande ugcizelele ukuba ngempela kuliqiniso ukuthi ababili laba babhubhele esibhedlela ngamanxeba okulimalela kusehlakalo sokudubuke embuthanweni lo. Njalo ngabesilisa abangabanye babangamachumi amabili lasitshiyagalolunye ababelalisiwe esibhedlela ngemva kwengozi le. Abanye abalimeleyo basesibhedlela se-UBH kanye leMatadei kobulawayo. Omunye walabo abalimeleyo osesibhedlela se-UBH, unkosikazi Violet Muthi, uthi usebuhlungini njalo uthola uncedo ebandleni leZANU PF kanye lebandleni lakhe.
Ngiyagula ngalimala erally ngi-admitwe e-UBH hospital. Sengithola uncedo oluvela ebantwini abephatheni labe-chechi, lama-nurses, lama-doctors bayancedisa. Lesihlobo labangane bayancedisa. Kade siyiphathi wasebencedisa konke ukungelaphisa. Kukhangelwe yiphathi iZANU PF.
Okhangelele ukuncintisa ekhethweni lwalonyaka emele iBulawayo East ebandleni leZANU PF umnumzana Ernest Shora obevakatshele abalimeleyo esibhedlela uthi ngempela abantu laba abalimeleyo bezwa obuhlungu kodwa iningi selikhitshiwe esibhedlela.
Sikubuhlungu kakhulu sisona abantu laba bazobuhlungu kodwa okusithabisayo ukuthi we are having abanye abasedischarjiwe and sokusela abanye like lapha e-UBH sokusela abangu-2 and they are showing good signs of improvements and ngiyacabanga ukuthi bazaphuma masinya.
Umnumzana Shora wengeze ethi ukubhubha kwababili laba kulusizi kakhulu njalo yinto obekungamelanga yenzakale.
Hlosizi kakhulu into leyo bevele kumele ingayenza khale lapha eZimbabwe, into leyo izange eZimbabwe and asikhangelele ukuthi yenza khale again.
laloba kufe abantu ababili kwalimala abaningi akuzange kufake ilizwe kusimo sokwesabela ukuthi kungaqhamuka udlakela lwezombusazwe elizweni lonke njengemvama ngezikhathi zokhetho eZimbabwe. Abanye bayajabula njalo ukuthi isahlakalo lesi kasizange sibangele ukuthi uhulumende ahle athumele amasosha ndawana yonke obekungethusa abantu ngalesi sikhathi sokulungiselela ukhetho. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Siyabonga bathabile, lokhu sekudaba lunye. Umfanekiso kamabona kude owathathwa ngesikhathi kudubuka ibhomba enkundleni yeWhite City utshengisa ukuthi ngabe umsekeli kamongameli umnumzana Constantine Chiwenga engamanga kancane ebambe isandla somkakhe ngabe bangena engozini ngoba yiso isikhathi waqhubuka khona ibhomba leli elikhanya laphoselwa lapho okwakusuka inkokheli yebandla leZANU-PF. Sixoxe lo wayengumphathintambo kahulumende umnumzana Jinga Dube ukuze sizwe ukuthi kwahamba njani.
Intakho ngingakulamanga ukuthi khulume into kabenjani ngoba akula muntu okade evele ekhumbula ukuthi kwenzakalinto. So that there's a school, you can see a little bit of a car and you can see a little bit of a car. Ah, said to us, so he might be a matter of a soldier. That's a cool, you can see a pants. You can see a pants. My thing, now, because kodapho uduweze kanjani akuna lutho siyavuka kodapho sabona sokuthwela abantu nje nama ambulance before we what can you say ngiyakhonyeze ke ngesiphangi phangi ukuthi ungekujoka uyabulamazi ukuthi yini owenza leyo
ku video khona lapho esiyibonayo sibona ungani isikhathi kusenzakala ubukhulumisana lo msekeli kamongameli umnumzana Chiwenga ungasitshela ukuthi ukubone njani khona kwabanye bathi ngoyenza ukuthi asile ngoba kade ngena phakathi kwakho kwinto kwakhona.
Hayi inkosikazi wami kade khuluma laye ayisimi mina kade ngi-next to him kodwa ngibonile lathi kuvidiyo ngathi kade khuluma lami unkosikazi wami yena wedlule ingathi siyaphambili manje wasephenduke esithi uqukingelela inkosikazi wami ekuqhawula khona phane ngawusuke waya phambili angakube kubi khonokho ubuyele emuva ezokuqhawula yikho kungathi kumedile.
Wona amapholisa athini likelezwa yini ukuthi sebelobufakazi bokuthi kuhambe njani?
Hayi asikezwa sibili kodwa bayaxwayisisa nje kuthiwa baphakathi bomsebenzi bayaxwayisisa asikezwa ngemoyani ukuthi ngayo into evela ngaphi konke sabe sikukhuluma nje sabe sisengezibithiyo.
Alo ke ngumnumzana Jinga Dube ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekobulawayo.
Yebo 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 mtsaka komuhle belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usilohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo usiyafika ngolesihlanu lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama umagagasi athi 909 medium wave 4930 6040 la ku 15460 kHz ku short wave lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today axoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook ukhathi le VOA Ndebele ngomvulo ngolesithathu langolesihlanu kusukela ngo 4:15 pm kusiya ku 5 pm lilakho njalo ukusixhuma ku WhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ngiyaphinda njalo 001-202-465-0318 ngenani njalo la ku Facebook ukhathi lethu ele VOA Ndebele.
Umgcini sihlalo wekhomishini ebona ngezokhetho yeZimbabwe Electoral Commission iZEC unkosikazi Priscilla Chigumba uthi ugwalo lwe-voters roll ase ngaphinda njalo. Umgcini sihlalo wekhomishini ebona ngezokhetho yeZimbabwe Electoral Commission iZEC unkosikazi Priscilla Chigumba uthi ugwalo lwabalelungelo lokuvota i-voters roll asebelukhiphile yilo oluza kusetshenziswa loba lungela mifanekiso yabantu ngoba limqotho. UGibson Bebe usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Lokho kuphume emhlanganweni owenziwa ngomvulo maziki wonke ngabezekhi labezindaba ukhetho luzo luqhutshwe. Unkosikazi Chigumba uthe amalunga ezekhi axwayiswe ukuthi bengakhiphi imfanekiso yamagama aku-voters roll bayabe besephula umthetho namalungelo oluntu.
Voters and or Zimbabwean citizens are entitled to having certain basic information included in the final voters roll.
Asivunyelwa ukukhipha imifanekiso yabantu abalamagama abakugwala labazavota kukhetho lwalonyaka. Njengekomishini sike sahlala phansi sahlaziya ngalolu daba sadinga kwamanye amazwe ukuthi angabe akwenza nalokhu kodwa saswela. Yebo, besike sathi sizayikhipha imifanekiso kodwa saziswe ukuthi kungabe yikwephula umthetho ukwenza njalo.
Okhokela ibandla elizimele elibona ngezokhetho ele-Election Resource Center i-RRC umnumzana Dawanda Chimini uthi loba kunjalo i-voters roll yalonyaka kumele ihlolwe ngamalunga awenhlanganiso yamazwe omhlaba kanye nabanye abazimeleyo ikakhulu kukhangela impumela nokukhonona okwaba khona kukhetho luka-2013 noluka-2018.
The current voters roll shared by the Election Commission remains under analysis. It needs to be scrutinized.
Ikhasi labazavota lonyaka olukhishwe yizeki kufuze lihlolwe. Thina siza kwenza lokhu njalo bembona lokhu bekuyabangcono ngabe izeki isinike ikhasi elingakahlolwa sikhangele utshintsho olukhona phakathi kwalolo olungahlolwanga nalolo esizaluhlola. Sizahlola sikhangele okufana lokuthi lilotshwe njani njalo kungathatha isikhathi kodwa abantu labo bazabona ekugcineni ukuthi
ingcitshi ecubunuka ngezombusazwe umnumzana Richard Mahova uthe uChigumba wenze kuhle ngokubeka bhadla udaba lwe-voters roll lolu njalo lokhu kukhonona ukuthi amalungiselelo okhetho aqhubekela phambili kuhle.
Umbiko sethu lweyizek khomba ukuthi ukhetho luzaqhubekela phambili kodwa kuqakathekileyo ukuthi i-voters roll isikhona emphakathini njengokukhalaza okwenziwa ngamabandla aphikisayo. Nxa kulokunye okungabe kudingeka ukuthi kulungisiswe kuyabe kuzalungisiswa kodwa uhle ukhetho kufuze luqhubekele phambili. Yikho ke ngibona engazani lelinyathelo elithathwe ngusiba lukhulu wezeke iqakathekile ukuthini liyayenza ukuthi isifiso sikaZulu sokukhetha umkhokheli omutsha singabuyiselwa emuva ngabanye abangabe befuna ukuthi nxa kungabe kule ngxaki ku-voters roll ukuthi ukhetho lume.
Isikhulumeli se-Community for Development Initiatives in Zimbabwe umnumzana Leopold Mnende uthe impendulo yezeki ayiziseki njengoba imfanekiso yabantu ibingafaka engozini ngamanye amabandla ezombusazwe.
I-decision eyenziwe yizeki ngumimi Chigumba le ukuthi abasuze befama pictures u-voters roll le e-analyzwayo siyakuthakazelela ngoba lapha eZimbabwe siyakwazi ukuthi kulabanye amalunga ama-political parties angagcina sesitshayela abantu sebadinga ebabuza ukuthi fana bazavotela ngabo kufuze bevotele nga egcine sebatshaya. Yikho amboni ukuthi kule sizathu sokuthi sikhonone ngalokhu abakwenzileyo abanye singababona sebephonga ukwenzela i-politics kuphela just so that they get mileage. Otherwise for i-security yabantu le-privacy yabantu lokhu kuyafunakala especially lapha eZimbabwe.
Abezekhi bebekhanya bephathekile ngodaba lwe-voters roll amabandla aphikisayo ekhonona ukuthi ekhona okwamanje ilokuningi okuqakathekileyo okungekhoyo okukhomba ukuthi ikhomishini le ingabe incedisana lebandla le-ZANU-PF emizameni yokuqila ukhetho lwalonyaka. UChigumba ogcibe umhlangano nenhlathelezindaba namhlanje ngokuxwayisa amabandla ezombusazwe ukuthi angaphatheki noma ukutshotshozela udlakela kwezombusazwe ngemva kokudubuka okwenzakele emhlanganweni wokukhankasela owe-ZANU-PF enkundleni e-White City Stadium kobulawayo ngomgqibelo. Ngimele isitudio 7 ngiseHarare, ngiuGibson Bebe.
Hayi Linga Kotla Oslelo Studio 7 Live Talk ngo 8 ntambama lapho isikhangela okwenzakala emhlanganweni yamabandla ezombusazwe lapho edinga usekelo lokuvotelwa kukhetho lwenyanga ezayo. Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Ozamela ibandla lezanu PF kukhetho lwalonyaka lokudinga umongameli welizwe uMnumzana Emmerson Mnangagwa yindoda echazwa ngabaningi ukuthi ngumuntu wamazwi yamalutshwane lokukhohlisa izitha, kodwa uyacabangisisa lapho esenza umsebenzi wakhe okwenza amathuba akhe okunqoba kukhetho laloba kungasoze kube lula ngoba kulabancintisana laye labo abalosekelo olukhulu elizweni. UGibson Pepe usipha imbali kaMnangagwa.
UMnangagwa yena owazakala ngesitemo sakhe sokuthi Ngwena loba ibizo lakhe lezombusazwe elokuthi Garwe wazalwa ngoMpandula 15 ngomnyaka ka-1946 eShabane idelobho elisebenzeni senkabazwe eZimbabwe. Wangena kwezombusazwe encane ngoba imuli yangakibo yayivele iphikisana lombuso kahulumende kaSmith. Isiphathamandla seZANU-PF njalo engunobhala jikelele webandla leli kobulawayo uMnumzana Munashe Mdutsa uchaza uMnangagwa njengomuntu ozithobileyo kusukela kudala.
Uqaleza umbangazwe emncane sibili eleminyaka elithumi lesitshiyangalombili ngo-1962 besevele esephakathi kwezaphu. Usuka lapho wagcina esejoyina ibandla elelilitsha ngaleso sikhathi iZimbabwe African National Union ZANU August 1963 engomunye wabasunguli baleli bandla ekhangelela ukuthi abantu bebandle behambe ngayo kusukisela ibandla liqalisa lize lifike lapho likhona.
UMnangagwa wahlangana lo wayengumongameli uMnumzana Robert Mugabe ngeminyaka yabo-1960 lapho amgcina khona ngakibo efundisa kwesinye isikolo kodwa esethuselwa ngabombuso wabahuquluzi benotho ngaleso sikhathi. UMnangagwa uthe esebona ukuthi abensundu babephethwe ngocuku waqala uhambo lwakhe lokuya empini lapho afundela ezebutho kwele Tanzania, China le-Egypt, wasephindela eZimbabwe esezolungiselela impi yenkululeko. Ngomnyaka ka-1965 wabotshwa wagutshelwa ugodo kwalamula inhlanganiso ezela ilingelo loluntu ezinjengabo Amnesty International lensonto yeRoma ekhokhelwa ngufather Ribeiro ezamncedayo ukuthi akhululwe ngesizathu sokuthi wayesemncane. UMdutsa uchasisa ngalokhu.
Kuthe sokungenela ababebona ngezelo bangenela abadala bebandla labanye ababebona ngendawo zokuthi abantu babotshiwe abantu abamnyama abansundu basebesithi hayi ngenxa yokuthi iminyaka yakhe ayikafiki iminyaka yokuthi umuntu engabulawa ngoba usesengumntwana omncane wasenikwa ukuthi ehambe yohlala ejele okweminyaka. Waseva those ever under intolongo ezijiyejiyeneyo yokuhlanganisela i-Kami prison. Kodwa uthe esejele lapho ubelokhu esiya phambili ngezemfundo zakhe eqedisisa efunda ngencwadi. Wafika esikhathini sokuthi laye engomunye walaba abayephakathi abebefunda ecine eseqeqesha nemfundo langama-programs ayenikwa khonaphana entolongweni. UMnangagwa ubengumuntu wathotshwa kakhulu ebahlukumeza lapha besentolongweni. Ukuhlukunyezwa lokuthotshwa konke kwakusenzakala lokhu besentolongweni kwakumenza waba ngumuntu oswela ukuthi azwe ngeyinye indlebe yakhe.
Ingcwethi ecubulwe ngezombusazwe uMnumzana Richard Mahomva uthe uMnangagwa ulembali ejulileyo kwezombusazwe okungenza enelise ukulungisisa lapho uMgabe aba lamaphutha khona.
Ngundoda olembali eqakathekileyo uma sinakana lapho esivela khona njengelizwe, njalo imbali yakhe iveza obala ukuthi ngomkhokheli olesifutha lokwakha isizwe ngoba ungomunye wabantu ababa lengxenye ekuletheni kukazibuse kuleli elaseZimbabwe.
ngokugcutsha kwempi yenkululeko eZimbabwe ngomnyaka ka-1980 umnangagwa waphiwa isikhundla sokuba ngumphathintambo obona ngendlela zokuvikela kwelizwe i-national security. Kuthe ngesikhathi kuqala umbhuqazo owegugurawundi lapho okwabulawa khona inkulungwane zabantu wasemhlubulini wamandebele nenkabazwe, abanye bamethela icala lokuba ngomunye wabancanda iqinga leli lokushabalisa isizwe samandebele lapho atsho amazwi okuthi babusisiwe labo abalala uhulumende kodwa labo abangasoze balalele bazajeziswa, kwabulawa abantu abaningi. Kodwa yena uyakulandula lokho esithi yena wayengathi mkhulu webutho lo umongameli welizwe ngaleso sikhathi, esithi abantu kababuze wayengumongameli uMnumzana Robert Mugabe. Kuthe ngokubambana kwe-ZANU-PF lezaphu isiba i-ZANU-PF ngomnyaka ka-1987 umnangagwa waba ngumphathintambo wendaba ziphalamende lezemthetho. Ngomnyaka ka-2004 umnangagwa wethesa icala lokufuna ukugwenqula umbuso kaMugabe kudaba olwanikwa isihloko sokuthi yi-Cholosho Declaration, wakhutha kancane ukuba ngumsekeli kaMnumzana Mugabe. Ngo-2006 emhlanganweni we-ZANU-PF eGoromonzi lapho okwafakwa khona unkosikazi Joyce Mujuru, wasuka waya kwele-South Africa esifakela impilo yakhe ngemva kokuxoshwa ku-ZANU-PF eseke wafakelwa neshefu ku-ice cream. Kodwa kuthe ngokungenela kwebutho kwezombusazwe waphenduka esekhokhelela i-ZANU-PF, wagcotshwa mhlaka-24 Lwezi ukuba ngumongameli. Umnangagwa usezame ukwenza okuningi selokhu waba kuleso sikhundla, okubalisela ukuguga abamhlophe osomabhizimusi lamazwe anjengeBrithani phansi kwesihloko esithi Zimbabwe is open for business. Ngimele isitudio 7 ngiseHarare, nguGibson Bhebhe.
Lamhlanje abenkampani yesiphala sokwenzakala ebulenjini abeGoogle South Africa bemanyene labenhlanganiso yeCITES babe lohlelo lokufundisa intatheli izindaba zakobulawayo ngokuzivikela emsebenzini ngesikhathi lizwe lilungiselela ukhetho. U-Anastasia Ndlovu usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Ukusebenza kwentatheli izindaba zivikelekile kuqakathekile ikakhulu ilizwe liphakathi kokulungiselela ukhetho kanje. Isiga sokudubuka kwangempelansonto eWhite City Stadium kobulawayo senze limfundiso iqakatheke kulandela ukuthathelwa imitshina kwenye intatheli izindaba yaphendukiswa sekucitshwe izithombe lamavidiyo. Esinye seziphathamandla seGoogle South Africa, uMnumzana Fortune Mgwili Sivanda, uchasisa ngesizathu sokuqhuba lolu hlelo.
Sibuye lapha lamanye ama-organizations, sizotraina ama-journalists, sibatshengisa ama-tools abangawasebenzisa nxa bekhava izindaba ngesikhathi sokhetho. Ukuthi sifuna ukuthi bebekwazi ukuthi i-inthanethi bengayisebenzisa kakuhle njani, ukuthi benike izakhamizi ngathi indaba eziyizo ngesikhathi lesi esiqakathekileyo esokhetho. Ngoba into esesiyinanzelela ukuthi sokukuningi okuphumayo lapha kwi-inthanethi, okunye kungabe kungamanga, okunye kungasoqiniso abakuthi i-fake news. So sizama lapho ukuthi sibatshengise ukuthi bengasebenzisa njani i-internet bengagcini labo ngingathi sebevala nge-fake news.
U-Innovation Research Officer we-site kobulawayo uMnumzana Sean Dlovu uthi kunandela isehlakalo sangempelansonto lapho intatheli izindaba ezithathelwe imitshina yabo ezinye zalimala, bakubone kuqakathekile ukuba bazihlomise ngokuzivikela emsebenzini.
Kade sincedane neGoogle sixwayisa sifundisa ama-journalist lapha akobulawayo ukuthi bengazivikela njani nge-digital security nxa impahla zabo zingathathwa kumbenzi bengazingalahleka information ephakathi ingakwenza kube lula ukuthi ibonakale lokuthi bezi-protect.
Intatheli izindaba yephepha le The Chronicle engenela imfundiso yabe Google unkosazana Andile Chuma uchasisa ngabakufundileyo.
Sifunde iGoogle South Africa usifundisile ukuthi sibe lokunanzelela kakhulu nxa sisabelana labantu ebulenjini information mayelana ngathi lezimuli zethu lokuthi sinanzelele kakhulu njengaba abezindaba njengabonozindaba ukuthi sitshelane abantu lokuthi sinanzelele imibiko efakwa ngabantu ku-social media kakhulu ukuthi iba lento ezingayisilo qiniso elipheleleyo sibe lokukhalipha nxa sesibhala izindaba zethu singathembi khonokho kodwa sithembe ama-official sources ayeba bazasitshela okulungileyo esingakusakazela abantu.
Enye njalo intatheli izindaba ye-Newsday uMthandazo Nyoni obekulolu hlelo uthi ufunde okunenyi.
Mina njenge-journalist intatheli izindaba nazile ukuthi kulezi nsuku esiphila kizo ngesikhathi sokuthi kugcwele kakhulu kasingathi singathi ama-fake news. So nxa ngingathola information ethile eyi-fake not verify. So sengikwazi ukuthi information njalo ngiyi-verify njani ukuze ngithole information e-right ukuthi nikeze abantu information ezahambi basize phambili njenge-trusted.
Isikhathi esinenyi kungaba lezehlakalo ezimbi intatheli izindaba ziyathathelwa imitshina uhulumende acishe umsebenzi wazo emitshineni kumbe ukuyibhidliza bangaphikisa kulokhu kulakho ukufaka impilo yazo engozini kumbe ukulimalela engozini enjengaleyo eyenzakale ekudubukeni okube khona enkundleni eye-White City Stadium ngomgqibelo. Ngenyanga ezayo mhlaka 13 Ntulikazi iZimbabwe ikhangelele ukuya ekhethweni ngakho ke inhlanganiso lamankampani afana labo Google South Africa azama ngazo zonke indlela ukuhlomisa intatheli izindaba ukuba zizivikele emsebenzini ngalesi sikhathi esivame ukuba lenkinga ezinenyi ezinjengodlakela lwezombusazwe. Ngimele iStudio 7 yobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Imidlalo ehlandla elokugcina esigabeni sesibaya somncintiswano wezizwe zomhlaba iWorld Cup iqale namhlanje lapho iqembu elimela ilizwe eliqoqa imidlalo eleRussia ebelincintisana leUruguay lanqotshwa. Okuningi asikuzweni kuJoseph Njanje.
Iqembu leUruguay yilo eliphutshele phezu kwesibaya sikagroup A ngemva kokunqoba eleRussia nge-3 kanya. Limpumela ithi iqembu le-Uruguay lile miklomelo yi-9-1 njengoba linqobe kuyo yonke imidlalo yezibaya elidlale kusibaya sikagroup A. Iqembu le-Russia lona liphutshe lisendaweni yesibili lile miklomelo yi-6 njalo zombili i-Uruguay le-Russia zizadlulela kusigaba esilandelayo somncintiswano lapho izadibana khona lamaqembu azaphumelela esuka kusibaya sikagroup B wona azadlala namhla ebusuku. Endaweni yesithathu engalaneni yesibaya sikagroup A kule qembu le-Saudi Arabia lona elitshayele i-Egypt nge-2-1 okutsho ukuba liqede lile miklomelo emithathu ukuthi ele-Egypt lizaphindela ekhaya lingazange lithwele ngisho lowodwa umklomelo. Izwekazi lase-Afrika selikhangelele kumaqembu abalisa ele-Nigeria kanye lele-Senegal ukuba mhlawumbe yiwo angadlulela kusigaba esilandelayo somncintiswano. Njalo ele-Nigeria lizadibana lele-Argentina kusasa emidlalweni yokugcina yesibaya sikagroup D. Iintatheli izindaba ezemidlalo uNeshi Mgogoyarira uthi abafana beNigeria babhekane lomthwalo onzima kakhulu.
Ngokubona kwami kuzaba nzima kuqembu eleNigeria ukuthi liqhubekele phambili. Sikhangele iqembu abadlala layo iqembu eleArgentina abangaza ke bona belinqobe. Yebo kungenzakala kodwa amathuba abo hayi kukhanya azaba nzima. Ngikhangele iqembu leArgentina badlala abalabo. Angibonazani ele-Argentina lingagcina liyile liqhubekela phambili.
Iqembu le-Nigeria lile miklomelo emithathu kuthi ele-Argentina lilo mklomelo owodwa. Ngomunye umdlalo wesibaya sikagroup D iqembu le-Croatia okuyilo elihlezi phezu kwengalane lile miklomelo yesithupha lizadibana nele-Iceland lilo mklomelo owodwa. Ngimele Studio 7 ngobulawayo ngu-Joseph Njanji.
Siyabonga Njanji. Singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba. Kulabantu ababili abalimala kakubi engozini yokudubuka kwebhomba emhlanganweni weZanu PF enkundleni yeWhite City kobulawayo ngomgqibelo asebefile. abe commission ebona ngezokhetho abe ZEC bathi ugwalo lwe voters roll lubalelwekile. Siludiba ke uhlelo lwethu lwamhlanje, asidibaneni njalo kusasa. Igama nguChris Gande.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.